Soko izika disendaba ku VOA Njebele. Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 6 kuNcwabakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga endaweni zethu lamhlanje.
Bekusukuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center ngoko abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge.
Indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama-quarantine centers, zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi sigaba.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi, akula lapho esingathola khona ukudla.
Umphakathi waseMathebeleland uveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwenhlanganiso ye-World Food Program. Kuhlelo Woza Friday namuhla lo ngumculi uMzobanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa isithi indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathebeleland South, ama-quarantine centers, sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni lakulesi isigaba, njalo labeZimbabwe abaxotshwa kwamanye amazwe befikela kulindawo. Umfundisi uSandy Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ephathisa kulezi indawo, usichasisela okwenzakalayo.
EPlumtree bese uhluphe ukuthi bekusokuhaywa amabhasi ethatha abantu ePlumtree beze begcine besiyalala eBikebridge. Ngenxa yokuthi kungasela kugcwele lapho esigodini okujwayele ukuchithekela khona abantu, kugcwele inyathi, kugcwele igwanda. Igwanda ibilungiswa njalo i-quarantine center ngoko abantu ade begcina besiswa khonale eBikebridge, umuntu esuke ePlumtree. Thina njengeZTA besike saxoxisana labo, sabona ukuthi kulezi khexe lokhu zikhona eziningi ezidingakala ukuthi zilungisiswe ukwenzela ukuthi nxa abantu besiza kuma-quarantine center begcine bengabaleki kodwa bekwanisa ukuhlala. Njalo udubo olukhona yukuthi iPlumtree nangayo ayila i-quarantine center. Ngakho abantu abavelele eBotswana bonke bebesiya esigodini, enyathi, umbabani eGwanda, umbe njengakathi sathi sokusenzakala kuthathwe ibhasi beze befakwa eBikebridge khatshana khona ngale. Ngenxa yokuthi kungalasakhiwo uhulumende ubekhangele kwezinye izindawo lapha adengavula khona, kodwa kuyabe sokufunakala ukuthi kusetshenzwe kakhulu njalo kufunakala lezi mali eziningi. Ngakho-ke thina ngokubona kwethu engxenye bekungaba ngcono nxa isakhiwo esisemngcele weborder weplumtree esayivele sisamukela abantu abasusiweyo eBotswana, nxa kungaba yiso kungakhangela ukuthi silungisiswe sibe sikwanisa ukuthi sithathe abantu nxa bengena. Ikanti ngale Bikebridge nasa sancedisa kakhulu, safaka isola, sahambisa imatras, sahambisa izinto eziningi ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi abantu nxa bebuya bengabaleki kodwa kuhlaliseke. Ngakho siyathemba layo, kuyadingakala ukuthi engcono kube leminye imibheda, kwenzakale njalo le ndaba leyo yokudla. Abantu abaningi babaleka ngenxa yokuthi ukudla kwakhona kuyabe kulokhu kufanana nsuku langensuku.
Ndingathi uhulumende oluphethe kuhle uhlelo lokulwisana le-COVID-19.
Uhulumende ulesikhexe, kodwa-ke kuyadingakala ukuthi encediswe ukwenzela ukuthi kube lula ukuthi sibambe lindaba, abantu bengagcini bebaleka bengene phakathi kwezakhamizi, bengene bebuyele endaweni ezehlukeneyo bethwele igcikwane ele-COVID ngenxa yokuthi bebalekile kuma-quarantine centers abangakwazi ukuthi abagcine kuhle.
Lo ngumfundisi uSandy Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, esixoxelaye ekobulawayo. Ukusenjalo uhulumende ubikwa isithi ukhangelele ukwamukela amajekiseni awohlobo lweJohnson and Johnson olwabelwa amazwe akuzwekazi le-Afrika ngumanyano we-African Union ukulwisana legcikwane le-coronavirus. Lokho kwenzakala ugatsha olubona ngezempilakahle lusithi igcikwane le-coronavirus lihlasele abedlula amakhulu ayisithiyagalolunye 963 ngosuku olulodwa olwedluleyo. Labulala abangamachumi amane lantathu 43 elizweni. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwa yileli gcikwane selokho laqhamukayo ngomnyaka odluleyo lakwedlula inkulungwane ezilikhulu 114,489. Labulala abafika phose inkulungwane ezine 3,754. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula isigidi esilenkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 1.7 million.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz short wave.
Uhulumende uthi abantu abazaphiwa izicoco zokunanza indima abayidlalayo ekusebenzeleni ilizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini wamaqhawe oHeroes Day ngomvulo bagoqela unkosikazi wakhe uAuxillia Mnangagwa. Izicoco lezi zizaphiwa abantu abaphilayo kanye lesababhubhayo abavela kumhlangothi ezijiyeneyo zempilo ezigoqela ezokholo, ezemfundo lezombusazwe. Kumbiko awethule namhla uhulumende uthe unkosikazi Mnangagwa uzaphiwa umvuzo we-Order of the Star of Zimbabwe Gold ndawonye lomphathintambo wezemidlalo uKeswick Conventry lo-Archbishop Ezekiel Guti. Wayengumkhokheli we-University of Zimbabwe uNomzana Walter Kamba Phineas Makurani owayekhokhela i-National University of Science and Technology Hopewell Sata labanye bazaphiwa isicoco se-Order of the Star of Zimbabwe Silver. Abanye abazathola imvuzo etshiyeneyo bagoqela umlobi uMnumzana Phathisa Nyathi, uCharles Mongoshi, intatheli zendaba yeZBC uRuben Barwe, uMbuyane Handa, uSekuru Kagovi kanye lendlovukazi yamaNdebele uQueen Lozike Khumalo. Umphakathi waseMathebelele nduveza ukukhathazeka okukhulu ngemva kokukhitshwa kwabanye kuhlelo lwabenhlanganiso ephathisa ngoncedo lokudla emhlabeni jikelele eye-United Nations World Food Program. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekubulawayo.
Iningi labakhutshwe ehlelweni lwe-World Food Program bakhala ezimathonsi bethi belukasiza kakhulu ngoba isikhathi sobhubhane lwe-COVID-19 lwenza kube nzima ukuba baphume bayeselela imuli. Omunye wabakhutshwe ehlelweni lwabe-World Food Program, unkosazana noMathemba Mthimkhulu uthi impilo isizoba nzima kuye le muli manje.
Ngilokudana kakhulu ngento eyenziweyo ukuthi basikhiphe ehlelweni lokudla ngomumo lo okhona khathesi. Ubunzima besihlangana labo asisebenzi akula lapho esingathola khona ukudla, kodwa nxa sebesikhipha sokusitsho ukuthi sokuzadala ukuthi kube lamasela amaningi.
Ophekela abantu ukudla ngaphansi kohlelo lwe-soup kitchen kobulawayo unkosikazi Cora Ndebele uthi sekuyaba lobunzima njalo lenani labantu abazabuya bedinga ukudla kolwabo uhlelo seliyaqansa.
Kulusizi kakhulu ukuzothola kulenani ethize elikhitshiweyo ku-World Food Program. Mina besikhangelele ukubana inani lele lengizwe la babethembisile baya bazayingiza, ngoba manxa sikhangele ngumumo welizwe langeCovid leyo langendlala ekhona nje ebantwini, so World Food Program ibinceda kakhulu ukuthi abantu bathole ukubana bakhole okuziphilisa lokudla nsuku zonke. So manxa abantu sebekhitshwe ukuthi ubunzima sokuzaba khona kakhulu ezindlini nasezimulini lapho, okuzenza ukubanga lathi esifidayo abantwana ezindlini kuma-community sesikhangelele ukuthi inamba lakhona ingezelele kakhulu.
Isakhamuzi seGwanda uMnumzana Ndodana Moyo uthi leli nyathelo labe-World Food Program seliyadala ubunzima obuphindiweyo ngesikhathi ilizwe libhekane lobhubhano lwe-COVID-19.
Yathembisa abantu ukuthi kayizi ukukhupha abantu, ayizi ukumisa uhlelo, instead yathembisa ukuthi izangezelela inani labantu abaholayo liye phezulu. Kuyadanisa ke kathesi ngesehlakalo lesi isenzo abasenzileyo ngesikhathi imbi ye COVID-19 ehlasele umhlaba wonke ngesikhathi abantu bengasebenzi sekubenza babe sengozini yekuthi sekumele baphume phandle baye phanda.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi kuyadanisa ngoba iningi labakhuchiweyo abenelisi ukuphilisa imuli zabo.
Asingakhohlwa ukuthi abantu abangaphansi kohlelo lo World Food Program iWFP ngamafishane ngabantu abangenelisiyo ukuthi bazondle kumbe bazondlele abantwana ngesizathu sokuthi mhlawumbe bayagula kakhulu kumbe bakhubazekile bagogekile kumbe bazintandane kumbe bangabaselokazi kumbe kabasebenzi ngendlela le engenza ukuthi bakwazi ukwedla abantu babo ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke kakho umuntu ofanele asuswe kulelo hlelo kungelandlela ecacile ukuthi yabezaphila njani.
Inhlanganiso ye-World Food Program yayithembisile ukuba ayizukukhupha umuntu ehlelweni njalo izathi ingezelele inani labantu abathola usizo. Abe-World Food Program bathi bathetheleli nyathelo ngoba bengasela mali eyenela umuntu wonke. Ngakho-ke sebekhuphile abathile ababone bekusimo esingcono kwezokuzinakekela kulabanye. Phansi kohlelo lolu abantu sebethole ama-ATM card amatsha okuthenga ngawo ukudla. Emulini umuntu uthola amadola azinkulungwane ezilitshumi aweZimbabwe kusiya ngokuthi bangaki emulini. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live Talk namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa beligcikwane leli elizweni. Umongameli Cyril Ramaphosa wabele South Africa uselethe inguquko enkulu kudale lakhe labaphathi ntambo ele cabinet osekubangele ukuxotshwa kwabaphathi ntambo bengatsha eziqakathekileyo ezigoqela kugatsha lwezomnotho, olwezempilakahle, olwezomvikela lolwenhloli zikahulumente. UThuso Khumalo sipha lolu daba iseJohannesburg kwele South Africa.
Yasethulela isizwe izolo inguquko aseyenze kudale labaphathi ntambo bakhe. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe umnumzana Enoch Godongwana nguye osengumphathi ntambo ogatsha lwezemali ngemva kokususwa kukamnumzana Thito Mboweni obekudala ecela ukuphuma kulesi sikhundla. Umphathi ntambo ogatsha lwezomvikela unkosikazi noSiviwe Maphisa Ngakula laye ukhitshiwe kwafakwa unkosikazi Thandi Modise. Umnumzana Zweli Mkhize obephethe ugatsha lwezempilakahle naye uphumile ngemva kokwetheswa amacala enkohlakalo esikhundleni sakhe kwangena umnumzana Joe Phahla. Ezinye ingatsha esezilabaphathi ntambo abatsha zigoqela umphathi ntambo osehofisini kamongameli, ugatsha lwezokuxhumana, olwezindlu, olwezokuthekela, olwezamanzi lolwamabhizimusi amancane.
Firstly, we are working to accelerate our vaccination program to overcome the COVID-19 pandemic.
Inhloso enkulu yikulwiswa kwe-corona lokuletha ukuthula elizweni.
That there is peace and stability in our country in the wake of the recent outbreak of violence and destruction in parts of the country.
Noba nje ingatsha zonke zezomvikela ngokuqela lolwamapholisa zasolwa kakhulu ngokwehluleka wenza umsebenzi wazo ngesikhathi sodlakela lokuntshontshwa kwempahla ezitolo olusanda kwedlula kwele South Africa. Umphathi ntambo ogatsha lwezamapholisa umnumzana Bheki Cele usele kulesi sikhundla osekwenze iningi lathi usobala ukuthi untaba ayikhonjwa. Inyathelo likamnumzana Ramaphosa lokwesula ugatsha lwenhloli zikahulumende qede lapho athathe ukulawulwa kwenhloli lokhu akufake phansi kwefisi kamongameli sekusolwe ngabaningi. Umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Thusi Ndlovu uthi ukufaka amandla amaningi ezandleni zikamongameli akulunganga.
Hayi, lokho kuyesithusa kancane ngoba kusekucishe kufana naloko kwenziwa umnangagwa kulelizwe laseZimbabwe ngoba amandla uma angagcwala kakhulu angaba maningi kakhulu esandleni somuntu oyi-1. Kungenzeka aphathe kabi ngelinye ilanga awasebenzise kabi lawo mandla esingathi abuse of state power.
Kodwa ke umongameli Ramaphosa uthi inguquko le izakwenza ukuthi umongameli ngokwakhe ahlale eqaphe ngeso lokhozi ukuthi ilizwe livikelekile na ngemva kokuba kuvele kuba udlakela osanda kwedlula beluhlose ukuthi kuvukelwe uhulumende.
This is to ensure that the country's domestic and foreign intelligence services
kungumsebenzi kamongameli ukuvikela isizwe
exercise its responsibility to safeguard the security and integrity of the nation.
Umnumzana Ndlovu uthi ukukhishwa kwamphathintambo wezomvikela uMaphisa Nqakula kube yinto enhle njengoba wahamba lequla le-ANC besiyakhulumisana lamabandla ezombusazwe eZimbabwe kodwa bafika bazikhulumela leZANU-PF kuphela. Kodwa ke unovala jikelele webandla leZimbabwe Communist Party uMnumzana Nqakuthi Mabhena uthi bayathaba ukuthi akubanga lenguquko kugatsha lwendaba zasekhaya.
Sesahambisa isicelo sokuthi njengoba ama-permit ephela mhlaka 31 December 2021 ukuthi kube lendlela esizakala ngakhona ukuthi ama-permit lawa avuselele, ngabe kube lojintsho ku Department of Home Affairs. Lokho bosokuzakwenza ukuthi mhlawumbe sibuye siqale phansi ukukhuluma lo minister omuntu, kodwa ke sithabela ukuthi kazange kube lojintsho.
Abanye abeZimbabwe bathi kulutshwana ukuzabasiza ngalezi nguquko njengoba sekuyimvama ukuthi kuyo yonke into sekufakwa izalwane zangole South Africa phambili. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Kuluma emhlanganweni wokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku owe Global Imaging Technologies ngontulikazi unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken ugcizelele ukuthi amazwe omhlaba kumele asebenze ndawonye ehlise ingozi elethwa yilabo abenza imisebenzi yokuganga abagqekeza ama computer abanye ama cyber hackers.
Already we brought countries together around an approach that recognizes international law to make it clear that countries are governed in cyberspace just like they are offline.
Sesilethe amazwe ndawonye ukuze ahloniphe umthetho ophathelane lokuxhumana ebulenjini olawula amazwe wonke njengeminye nje imithetho, hathi ngesikhathi sempi kuphela kodwa lalapho okulokuthula khona, kutsho uBlinken. Kungakedluli iviki ngemva kwamazwi la elemelika lethu le umbiko lisola eleChina ngokuganga elikwenzayo ebulenjini be-internet. IMelika yethu lelumbiko ibambisane leNATO, European Union, eleNgilandi, eleCanada, Australia, iNew Zealand kanye leJapan. Ugatsha lwezomvikela kweleChina luqhathe izikliwi ezingena kumakhompyutha amanye amazwe ukwenza imisebenzi yokuganga ngenjongo yokuntshontsha izimali. Kutsho uBlinken kumbiko wakhe. Uqhubeke wathi amazwe alobuqotho kaphatheki emisebenzini emibi kanje. Ama-hackers lawa enza uhulumende labamabhizimusi balahlekelwe yimali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni, ayintshontsha ngokubamba impahla yabanikazi abesefuna imbadalo okuthiwa yi-ransom. UBlinken uphinde wathi uhulumende weMelika kanye labangane bakhe bayakufakaza ukuthi izigebengu lezi zangena kumakhompyutha enkampani ye-Microsoft lapho egcina khona imininingwana yayo. Lokho okwaphazamisa inkulungwane lenkulungwane zamakhompyutha abantu abaningi. Ngaphandle kokuthembisa kweleChina ukuthi alisoze liphatheke ekuntshontshweni kwempahla yabanikazi i-intellectual property, amazwe omhlaba asefake iziqondiso eziveza sobala indlela amazwe amele aziphathe ngayo enkundleni zokuxhumana ngamakhompyutha. NjengeMelika lamazwe omhlaba sithi eleChina silikhangele ngokuganga elikwenzayo ekungeneni kumakhompyutha amakompyutha abanye ngaphandle komthetho. Lokhu kuphazamisa umnotho wethu kanye lokuvikeleka kwethu. IMelika izabajezisa kanzima abenza lokhu, kutsho uBlinken.
Lona bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Wezemidlalo, ingcwethi zithi kumele kusetshenziswe izikolo ukudinga lokukhusela abale talenta kwezemidlalo ukuze eZimbabwe liqhube kuhle. Kwezemidlalo ngemva kokuba abadlali balo bephenduke belengise izandla kumncintiswano we 2020 Summer Olympics. UJoseph Njanje usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umbalisi njalo kwaba ngumqeqeshi weqembu lamajaha leminyaka elitshumi lanhlanu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu eliphatheke kumncintiswano we-Youth Olympics ngomnyaka 2010. UDumaza Dube uthi kumele ilizwe libe nendlela ecacayo yokuthi liqhuba njani kwezemidlalo.
Ukwenzela ukuthi siphumelele singalandela imodeli eyenziwa yi-United States. I-United States isebenzisa izikolo kuqhubekele phambili kuye ema-universities. Yikho ubona i-United States iphumelela kumidlalo yama Olympics ngoba yona ivele ile model of development yokukhulisa abadlali babo ngendlela yezinga eliphezulu from ezikolo. Kithi siphonguthi sithathe izinto singelandlela ebambekayo ekhanyayo eyokuthi singaqoqa njani abadlali abangakhuliswa ngezinga eliphezulu ukwenzela ukuthi bebe ngabanqobi.
Umpeqeqeshi weqeqeshe iqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe kwimidlalo yama-Olympics eqhutshelwe elizweni laseBrazil ngomnyaka 2016 uShadrack Mlawuzi uthi kuqakathekile ukuba uhulumende adlale indima enkulu ekuthuthukeni kwezemidlalo.
Sikhangelele kakhulu ukuthi i-government yethu ingaphatheka kakhulu kule umsebenzi. Kungaphathisa kakhulu ukuthi lathi esiku-sports abantu besebenze ndawonye sile themba lokuthi izinto zizahamba ngendlela. Kodwa kulezinto eziningi okufanele ukuthi sizenze njengelizwe njoba sinazelela ukuthi even lokukhangela abantwana abaleziphiwo beqalisa besesebancane kusiya phambili ukuze bethole njalo ukuqeqeshwa kuhle, bethole njalo usekelo kakhulu. Kungasiphathisa kakhulu sililizwe ukuthi senze kuhle kule mncintiswano akujiphanga laphana.
Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Lakama uthi kumele kukhethwe imidlalo yokusekela hatshi ukuthela imali loba ngaphi.
Into esingayenza njengelizwe ukubana ke sithuthukise amathuba ethu ukuthi sithole imendo lemidlalo efana nama-Olympics ukuthi sizame ukuthi lathi esi-specialize sibone lapho ke esilamandla khona esingathi ngama-strength ethu. Ube yikho lapho esifitizela khona, kube yikho lapho esilolonga khona abadlali bethu abaningi banalo lapho sesisiya emidlalweni sesiwazi ukuthi iqembu lethu yiliphi njalo sesikhangele sananze la futhi lezi khadi zethu ukuthi ke izikhadi zethu ziyalingana yini lezi ama world standards. Ungakhala ke lapho ke amadlali bethu esiwahambise kuma Olympic Games la abese Japan izikhadi zabo vele bekusobala ukuthi akula nto abazaziphathela yona ngoba bezingangenelani bezingemuva kakhulu.
Ilizwe leZimbabwe belithumele abadlali abahlanu kumidlalo ye 2020 Summer Olympics kwele Japan njalo akula ngisho loyedwa othole imendulo. Umdlali wegolf uScott Vincent yena uzamile ngoba eqede esendaweni yetshumi lesithupha kumncintiswano wegolf. Odlala umdlalo wokugwedla uPeter Pascal-Gilpin yena uqede esendaweni yamatshumi amabili. UDonata Katai uqede esendaweni yamatshumi amathathu lani. UPeter Wessler uqede esendaweni yamatshumi amane lambili kuthi uNgoni Makusha yena uqede esendaweni yamatshumi amahlanu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo Woza Friday kuleviki sinomculi uMzobanzi Mlawuze odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7. Yena ke ucula umdumo we-Afrobeats kanye le-house music esebenzela ukoBulawayo. Asizweni exoxa nomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisaswand.
Bang! ngena kwezomculo ngo 2014 lapha akhupha khona ngengoma yakhe ukwasa kwasa. Kandali uyasebenza ekufuna esiyaphambili kuhle abalaleli bezwe imbali yakho mzo 7
elamela ukuzalwa ngumzobanzi Paul Mlawuzi ngizalwa eNtumbane kobulawayo njalo ngikhulele khona eNtumbane ngafunda eNtabeni primary school secondary ngasengisiya eFatima High School yeah yikho ke lapho uqale khona ezomculo because esikolo was in the school choir ngabe ku school drama esecondary la khona yenza itheater
Umzo 7 wathanda ucula esemncane pho igama lelilona ke livela ngapi
ngakithi singu 7 so ngaba ngowe 7 ngase ngisithi njengoba bengibiza mzobanzi mina ke ngizozibiza mzo 7 7 inamba yokuphelela ebhayibhelini bathi it's the number of perfection abantu aban inspire kwezomculo ubaba Majayivana and the late Fela Kuti le community ngananzelela ingoma zami ngezo kuba happy ngezenjabulo zokujabulisa abantu
umzo 7 unqobe wathola isicoco se award ye best dance in house artist of the year emncaneni wokuzokucula walonyaka owe Zimbabwe Music Awards 2021. Yena ke ucula umculo etshiyeneyo hiko nje ezibiza Flavor Fuser.
Sekahle ngiyahlanganisa ezomculo ekuthini ngiyadobha kukwaito ngidobhe ku-hip hop ngidobhe ku-traditional music afrobeat ngidobhe kumapiano so ngatsho ukuthi mina ngenza i-house music angabile album ngikhipha amasingle every amasingle kodwa lo nyaka ngisebenza i-album okuthiwa ngu-United Country of Africa
ube ngumculi ohlezi esenza imidlalo eculela abalandeli endaweni ezijeneyo eZimbabwe kodwa kulezi nsuku umile ngenxa yeziqondiso zokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 lizibani kubalaleli mzo 7
i-COVID is real let's mask up geze izandla sipractice social distancing ngibonge futhi njalo ngokusixhasa kwezomculo Facebook ngumzo 7 MZOES EVEN Twitter MZOESEVEN ku Instagram MZOE_SEVEN la ku TikTok njalo la ku YouTube njalo sibonge mahlabezulu
Zo 7 esikwetisela ikuhlelo waza Friday womculo wakhe ohlakazayo sithi izandla phezulu womculo kamzo 7 mpela sibantu entekini lonke igama lami ngezwa Jesus Banda
Mcholo the pandemic pandemic jolo the pandemic jolo the pandemic
Umculi umzobanzi Mlawuzi odume kakhulu ngegama lokuthi ngumzo 7 yena ke ocula umdumo weAfrobeat kanye lehouse music ebobulawayo singakehlukani esikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela indawo zokulondoloza abatholakala bele coronavirus eMathabeleni South ama quarantine centers zibikwa sezisilela ngesikhathi igcikwane leli limemetheka elizweni selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo musithandekile mhlangano
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.